Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwe-Department of Zimbabwe.
Kusasa e-Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 Mpandula 2022 ngokuyino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia is calling up more soldiers to join the fight.
Emazwini akhe awethule emhlanganweni owe-UNGA namhlanje umongameli Joe Biden wele Melika usolele Russia ngokwethusela ukuhlasela amazwe azathi angenele empini yalo le-Ukraine ngezikhali zembhubhiso eze-nuclear.
Sithi ebantwini abasema-communities, please, ngiyacela siqakathekise ukuthula ilanga lelo njengoba siya kuma-elections lapho. Besicela ukuthi ungabi lengxabano ekhona amaphathi zonke iTRPC zanuPF lamanye amabandla sibambaneni nje singaxabani.
EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele ele International Day of Peace ngenkuthazo yokuthiyana lodlakela lapho kulungiselelwa ukhetho luka 2023. Isikhulumeli sevandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC unkosazana Fadzai Mahere ubizwe emapholiseni eChinoyi ekuseni namhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Joe Biden weMelika wethule amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly namhla lapho asole ele-Russia ngokwethusela ukuhlasela amanye amazwe ngezikhali zembhubhiso eze-nuclear alubana ethe angenela empini yalo lele-Ukraine. Lokhu kulandele amazwi athulwe ngumongameli we-Russia umnumzana Vladimir Putin awukuthi useqoqa amabutho azinkulungwane ezingamakhulu amathathu ukuthi ayilwisana lamabutho ase-Ukraine. UPutin uthe njalo uzasebenzisa yiloba yiziphi izikhali amanye amazwe angangenela. UBiden ukusolile kakhulu lokhu njalo wathembisa ukuthi eleMelika lizaqhubeka lisekela ele-Ukraine kulimpi. Uthe umhlaba ubhekane lenkinga eziningi ezigoqela indlala ehlasele kakhulu emhlubulweni we-Horn of Africa, ukudula kwezinto emhlabeni jikelele, umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokuguquka komkhathi i-climate change. Uthe amazwe omhlaba kumele abambane emizameni yokuqeda lezi ndubo. Nangu uBiden esethulela amazwi akhe.
Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow leaders, in the last year, our world has experienced great upheaval. A growing crisis in food insecurity, record heat, floods and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. A war chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase the sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter, no more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia is calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referendum to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia, and no one other than Russia sought conflict. The United States is also working closely with our allies and partners to impose costs on Russia, to deter attacks against NATO territory, to hold Russia accountable for the atrocities and war crimes. Because if nations can pursue their imperial ambitions without consequences, then we put at risk everything this very institution stands for, everything. Ukraine has the same rights that belong to every sovereign nation. We will stand in solidarity with Ukraine. We will stand in solidarity against Russia's aggression, period.
Lo bekungumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ekhuluma emhlanganweni weUnited Nations eNew York namhla. Kunjalo nje ababona ngokwenza okwenzakalayo emhlanganweni weUnited Nations General Assembly bathi akula lutho olubambekayo olwenziwa ngumongameli uEmerson Mnangagwa selokho waqala ukuya emhlanganweni lo eNew York kweleMelika. Kodwa abakubandla lezanu PF bathi kuningi asekwenzile okuveza ukuba akwethula emhlanganweni yeUnited Nations General Assembly kuyathophela. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Phose emhlanganweni yonke yeUnited Nations General Assembly, uMnangagwa usekhulume ngezijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF kanye lokuthi eleZimbabwe selivulele amathuba osomabhizinisi bakwabanye amazwe ukuba betshale imali yabo eZimbabwe. Ingcweti kwezombusazwe labalwela ilungelo loluntu bathi uMnangagwa usechithe isikhathi eside ekhuluma ngakho konke lokhu okungasuze kuguqulwe ngamazwe entshonalanga alokhu esithi ukhahlameza uZulu. UMnumzana Nhlanhla Ncube enye yezincwethi lezi uthi uMnangagwa kaqale ngokulungisa okuhlupha abantu eZimbabwe engekethuleli umhlaba wonke jikelele okwezijezo zenotho lokunye.
UMnangagwa akakayigcwalisi injongo kumbe ngithi inhloso kumbe inkulumo le eyokuthi khona iZimbabwe ivulekile for business ukuthi abantu bemukelekile. Abantu kabemukeleki ngokuthi ubatshele ukuthi bemukelekile, babona okwenzakala ngekhaya ukuthi kwenzakalani. Nxa kulikhaya okuhlezi kutshaywa abantwana, abantwana banunubele kabakhululekanga, ungazunxuse umuntu njani ngeke abuye khonapho. So ke okumele kwenzakale, uhulumende weZimbabwe akaqale ngokuthi enze abantu beZimbabwe bazizwe bengamaZimbabweans. Bahlonishwe abantu, kube lemithetho ehlonipha abantu, kube lombuso owenkululeko. Kusuka lapho uhulumende asekele abantu abafuna ukwenza amabhizinisi abasekhaya khonaphana, kulungise imithetho ibe right, basebenze abantu labana. Bazaqala ukwenza imali abantu labana. From there, i-diaspora, uhulumende atshengisa ukuthi ama-diaspora ngabantwana abeZimbabwe, izizalwane zeZimbabwe, kwenziwa ama-consortium ancedise abantu, abakhuthaze abantu labana ngomumo owemukela ukuthi abantu ngababuye babe sezweni.
UNcube uthi akuyindawo lokhu akukhulumayo emihlanganweni yenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele.
Kasoze uhulumende ahambe enxusa ama-investors. Ama-investors yiwo azabecela ukuthi sicela ukuzo ukuthi sizohlanyela izimali zethu elizweni leli, ngoba ilizwe leni silibona lisenza kuhle. Nampo Botswana, usozuza upresident weBotswana ehambe esithi ebantwini we are open for business. No, wenza izinto, enze umumo oqondileyo. So ke uhulumende wakithi akageze abe clean, athathe amafutha agcobe, athathe iperfume abe lamakha amnandi. Kasoze ahambe ecela abantu uDozani la, uzabona abantu bonke begijima bebesiza.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu.
UPresident uMnangagwa uqhubeka khona laphana lapho kwathiya khona uPresident Mugabe. Umgabe wayephuma elizweni ayekhuluma okuningi phetsheya, athembise lokho, athreatene ngalokhuyana, zonke leziya zinto kazilethanga nguquko. Njengalokhu uMgabe kungazange kwatholakala inguquko, kungazange kwazuzakala mvuzo othizeni osiza abantu, uMnangagwa uza kwehlile kanjalo. Into edingakalayo ukuthi kube lenguquko elizweni asikho ukukhuluma phandle le kubo United Nations lezinto ezinjalo. Yikulungisa ilizwe ngaphakathi. Abantu beZimbabwe bafuna uhulumende ohlonipha umthetho, ohlonipha iconstitution, ohlonipha amalungelo abantu, okhulula abalungelo abantu. Abantu beZimbabwe bafuna uhulumende obamba ukhetho olukhululekileyo, i-free and fair election, bafuna uhulumende olwisa ubugebengu becorruption.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi kunengi kakhulu okwenziwa ngumnangagwa eZimbabwe.
Iqiniso elikhona ukuthi kulo olamehlo njalo othisela ukuthuthuka kweZimbabwe uyabona ukubana imizamo kapresident uyidi umnangagwa isegcekeni njalo iyaziveza sobala. Singakhayela intuthuko ewakhona esikhona futhi elizweni, sikhanda izinhlelo asezifakile eziphumelelayo ziningi kakhulu. Sibe sizikhayela futhi njalo kwezamabhizinisi kulabo abafuna ukuthi babuye elizweni lethu leZimbabwe abafuna ukuqalisa ezamabhizinisi. Amboni mina ukuthi ukhona oyaliswayo umethe walandela imithetho efunakalayo. Mina ngaba lobufakazi bokuthi kuZimbabwe is open for business. Thina lapho sikhona eplaza lethu usibela ukuthi sibe labanye abasuka kwamanye amazwe esiphathisana labo ekulimeni lapha. Okuyubana indawo yeMasound, so kulendawo elinywayo lapho utholakala khona esingathi yilusen. So kulendawo lapho utholakala khona umumbu onceda abantu ukuthi bathole impuphu. Konke lokhu kubuye ngemizamo kapresident uyidi Mnangagwa ekhuluma ngendlela ezokuthi iZimbabwe is open for business. Ikuthi nje umuntu efuna ukuvala amehlo ukuthi angaboni ukuthi kuyini okwenzakalayo, uyawavala umuntu amehlo kodwa usoze uphikisane naye. Laba abalamehlo abafuna ukubona ukuthi kuyini okwenzakalayo yibo abazananzela ukuthi khona kuba khona kukapresident kubona le imihlangano ekhona kuma-United Nations. Kuqathe kakhulu laba abafuna ubana bancisane leZimbabwe bayabona nabo banaye kule nguquko sibili ekhona kusukela kuleyani dispensation eyathi khona kusiza kule i-new dispensation.
Umnangagwa labanye bakhe bafakelwa izijeziso zenoto ngamazwe entshonalanga abedeza umlando wokuqhuba ukhetho olungakhululekanga njalo lokwephula ilungelo likaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Ngesikhathi leZimbabwe libambana lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele, ele International Day of Peace, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu enhlangothini ezijiyeneyo zempilo zikhuthaza ukuba ilizwe liqaphele ukukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ngaphambilini kokhetho lomnyaka ka-2023 lalapho soluqhutshwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga le-International Day of Peace lonyaka linanzwa phansi kwendikimba ethi End Racism Build Peace, inhlanganiso ezisebenza loZulu enhlangothini ezijeneyo zempilo zesithi kumele kube lendlela zokulondoloza ukuthula elizweni ukuze kuvinjwe udlakela phambilini kokhetho lalapho ukhetho luqhutshwa luze luyephutsha. Zithi ukuthula kutsho ukuba wonke umuntu kumele avunyelwe ukusekela ibandla alithandayo njalo avotele umuntu amthandayo kungela kwethuselwa. Umnumzana William Banda owenhlanganiso ye-Zimbabwe Trust uthi kumele amabandla ancinisa ukhetho luka-2023 alondoloze ukuthula esithi akuncede ukuba uZulu weZimbabwe ahlukuluzane ngodaba lwezombusazwe.
Lamuhla ilizwe lonke li-celebrate ilanga Day of International Day of Peace. Into ekhona ukuthi njengethina njengesizwe seZimbabwe siqakathekisa ukuthula kakhulu. Sithi ebantwini abasema-communities, please ngiyacela siqakathekise ukuthula ilanga lelo. Njengoba siya kuma elections lapho besicela ukuthi kungabi lengxabano ekhona ama-parties wonke. Triple C, ZANU-PF, lamanye amabandla sibambaneni nje singaxabani ngoba ekusalayo ipolitics izadlula lezo kwamavoti kuyadlula kodwa sizasala singabantu bani elizweni.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Benon Ncube olwela amalungelo oluntu yena othi kumele kube lendlela zokubambanisa abamabandla aphikisayo lelibusayo ukuze ukhetho lwenziwe kungela kwethuselwa.
Sina sithi inhlawulo le yabathi siyibhadale le asiyenelisi ngoba every semester nxa sivula i-school fees siyakhwezwa. Khathesi besikhuluma la semester besikubo 90,000 RTGS, khathesi sikubo 300,000 to 1,000,000 RTGS. Indlela abakhweza ngayo yenza lo muntu obezama ukuthi abhadale agcine esehluleka. So sina sithi nxa besehluleka ukuyehlisa asihlale phansi sivumelane indlela zokubhadala leso school fees. Zinenge indlela esingazifaka, bangathi sibhadale in installments bangathi bona babamba ama results umuntu azacina ebhadela imali yakhe. Into esingayifuniyo ukuthi wathi befuna lezo ntengo bese besethi umuntu abhadale within 1 month yokuvula isikolo. Lokho kuzayenza abantwana abaningi behluleke ukufunda.
Umnumzana Felix Mafa oyebandla le-CCC uthi bona njengebandla bazimisele ukulondoloza ukuthula okuyikho abakwenzayo khathesi imikhankaso eziqalisile elizweni.
Kodwa silengqobe eZimbabwe ukuthi lokho esikhethana ngemhlobo, lokho esikhethana ngokuthi wena unothile, wena uvela ngapi. Abanye abananzi abe omama athi bababona njengabantwana. Ngitsho lobandobani uyakubona ukuthi eZimbabwe ukuthula kukho ngenxa yokuthi abantu abasibusayo bathanda udlame lokukhuluma nje esithi ngama armchair critics bengenzi lutho. Sithi ukuthula kuzala inkosi. Mahlabe Zulu siyabonga namhlanje ukuthi ngani sonke singakhuluma sisithi ukuthula kuyinqaba.
Kodwa umnumzana Munashe Mdudza oyebandla leZANU-PF uthi kuza kuba lokuthula elizweni njengalokhu okuqongoselwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Ukhetho luka-2023 lukhetho olungachiyananga lolunye ukhetho sabala leZimbabwe. Siyananzelela ukuthi ukhetho luka-2013 luka-2018 akuzange kube lobudlwangudlwangu kumbeni sithi i-violence kwelakithi. Sikhangelele ukuthi njalo sesiya ku-2023 singabi lodlame, singabi lodlakela esilubonayo ngendaba zombangazwe kumbe zombusazwe. Thina kwebandla leZANU-PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kanti isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko.
Ingcishi zikhuthaza ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwezokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission ukuba lubone ukuba abamabandla ehlukeneyo elizweni bayalondoloza ukuthula. EleZimbabwe lingelinye lamazwe aloba izivumelwano zokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele ezifana labo African Charter on Democracy, Elections and Governance, United Nations Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, zona ezikubeka sobala ukuba kumele amazwe wonke omhlaba ahlalisane ngokuthula nawo makhelwane laphakathi walawo mazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police asesungule umkhankaso wokuvimba ukuthengiswa kwenyama okungekho emthethweni elokitshini leCowdray Park koBulawayo kulandela ukuqonga kwezehlakalo zokuntshontshwa kwenkomo okwesabekayo emaplazini angcelane ledolobho leli. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chifasvanda.
Abafuyi abanengi benkomo bakhala ezimadozi emaplazini lemaplotini aduzela koBulawayo ngenxa yokutshontshelwa izifuyo ikakhulu inkomo abathi inyama yakhona ithengiswa emalokitshini aleli dolobho. Umnumzana Kwanele umuntu oyedwa ngomunye wabalimi abafuya inkomo.
Mina ngitshontshela inkomo ezingu-14 ngathola zokuyidumbu zolezi zinje zilaliswe phansi zihlizwe bathatha inyama bashiya amathumbu ezangaphakathi zonke nje bethathu bethiya bathathela isidumbu senkomo lamanina lenhlobo. Kulabanye ababanjiweyo abanye baphuma ngebheyili abanye bathekuzela omunye oyi-1 ukuzizimcastodi amanje zimcastodi simelele amakhodizi ngonxa ngoba khona abantu abangazisapota ngithona ihlanyelo okusho amawina or something that I can kasi ukufuya futhi.
Umnumzana Victor Moyo ngumfuyi omkhulu weplazi lakomajelesibanda eDenver Farm laye bamtshontshele izifuyo.
Inyanga ephelileyo sitshontshelwe inkomo ezingu-7 kwaba lesi-8 engasiyo yena. Lezi zonke 7 zakhuthwa amathole phakathi. Amathole azosalelwe yi-2 weeks ukuthi azayo. Wonke lawahlapha. Okutho ukuthi njengoba ngisithi ukuthi salahlekelwa zinkomo eziyi-14 altogether lamathole. It's a big loss. Sathola amakhanda kuphela, akubotshwanga muntu kuze kube lalamhla.
Inyama yenkomo ezibulawayo emaplazini amapolisa athi zithengiselwa abahlali bakoBulawayo. Onkosazana Amanda Moyo uthi ngeke ayekele uthenga inyama elentengo ephansi.
Inyama vele phandle ku black market it is cheaper than ukuthi siyithenge phakathi emabhutsha. Ikwesi kulandayo phandle. Otherwise ngathwa phakathi emabhutsha it's affordable. Ngasithenga khona. Hayi sikho ukuthi zonke ziyabe zitshontshiwe. Vele bakhona abantu abatshontshayo but bakhona abayenza okusemthethweni. Kunje mina sengingaba le nkomo yami ngifuna ukuyibulala ngibe ngizoyithenga.
Umnumzana Calvin Gulube uthi layeke ngekeyekele kuthenga inyama komakhelwane.
Awuyazana njengomakhelwane kusupport ibhizinisi yabomakhelwane. Uya ukuthi amabutcha like ama services ebutcha sometimes they are poor. Yeah, it's a bit expensive. Ngoba ungahamba ebutcha they say $3 something a kg. Ungahamba ema street ngiyabona ukuthi $1 iningi kakhulu.
Unkosikazi Primrose Masauso lo nkosikazi Sihle Nkala balemkulu yokuthengisa ukudla bathi bathenga inyama echipileyo ukuthi labo bathole inzuzo.
Kunzima ukuthenga amabutcha ngoba ebutcha labo bebesebenzithengela ukuthi benze iprofit. Mina sengihamba khona ngale butcha ngiyethenga bese ngiyithengisa ngemali engingenangikhona. So hayi kunzima loko irani ikhishini lakhona ngigcina ngingasayibonanga le profit yakhona.
Inyama sithenga kunje ukuthi abantu babuya nenyama echipileyo ebutcha ngabengelayo i-KG uyabe uqala $4.99 mina bendle dola nje ngifuna ukuthi so sokufika abathi doli inyama sethenga leya inyama yedola $4 yakilayo ngiyabe $20 ngaleso sikhathi.
Amapolisa athi umkhankaso loyo kuzama ukufundisa abantu ukuthi bangathengi inyama esaladeni ngoba iyabe itshontshiwe. Isikhulumelo samapolisa kobulawayo u-inspector Bedi Koncube uchaza ngalo mkhankaso. Abafuyi benkomo bathwaliswe amagabha avuzayo ngamasela njalo abazi ukuthi bathini. Amapolisa athi babona engani umkhankaso lo uzasebenza. Kutshontshwe inkomo ezifika inkulungwane ezine 4,000 ezibapho kusela ekuqaleni kwalo mnyaka. Ngiyimele Studio 7 inkobulawayo igama lami Jesus Banda.
Amapolisa athi imibhobho engekho emthethweni esilethwe kuwo ngabanikazi sengasingamakhulu phose amahlanu 455 ukuthi inhlamvu zona sezingamakhulu phose amathathu 260. Izikhali lezi zihanjiswa emapholiseni phansi kohlelo olusungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo olokuxolela bonke abalezikhali ezingekho emthethweni nxa bethi bayazitshiya emapholiseni. Abanye bebekhangelele ukuthi uhlelo lolu lwehlise ubugebengu babantu abantshontsha behlomile. Kodwa izehlakalo zezigilamkhuba ezibamba inkunzi zihlomile zikhanya zisanda, ikakhulu koBulawayo laseHarare. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Abantu abaningi bona abangabesayenza zozikhali ungakudinga futhi ngoba ngizatholilengxe yilabana abantu abehlulekayo ukuthi ba-renewa ama-license abo kwesikhathi eside. Abanye ngaba yilabana abalezihlobo zabo babazalwa ababhubha babele mbobo basala imbobo yani ngekhaya ingasa-renewa ama-license. Yiba abantu abangabesayenza lezozikhali kodwa laba sibulaba isigebengu abarobha abantu eqinisweni akula muntu kade sengamnanzelela ukuthi abuye azoletha lezozikhali ngoba bayakwazi ukuthi vele bangama-wanted njalo basebenzisa zozikhali ubana ngokuganga bayasitendela abantu baziphilise. Singakhanathi esikwabulawayo i-CBZ sibona insuku ezishushayo ezedlulileyo i-CBZ itshontshelwe evidate life nelikhendi kutshontshiwe kusegcekeni ukuthi abantu abalezikhali zokusebenza ezokuganga babebelezikhali zabo beqhubeka besenza ukuganga kwabo. So eqinisweni ukuthi singeze sakule indaba yezikhali ezisarendwayo iyasebenza iyehlula isebenza uhulumente kanti izindle ukuthi amapholisa babambe lezi ziphiwe kwenze hlanti baqhubekele impilo zabo zisindile.
Okuyini obona ngani kungasebenza pho okungenziwa ngohulumende okungasusa isikhali lezi ezandleni zesigebengu?
Well, okuyiqiniso ukuthi izigebenga lezi nxa umuntu ethe warobha wenzayo asazi sizwe kuhle ukuthi kanti abantu babe bantu abane ngohulumende sofanele athithele lezikhali vele zivelaphi. Izikhali ezokuthi azisebenzi kumbe izikhali ezilayo kumasizo ngoba abantu babe bethengayo ngaba ngamapholisa ngoba ngamasota abasebenzisa lezo zikhali. Uhulumende kadingisise ukuthi lezo zikhali zivelaphi futhi labona abavele abasebenza ngezikhali amasota lamapholisa kube yiqiniso ukuthi kungabi lo muntu ophuma lesikhali nxa ephuma emsebenzini wakhe. Kuzenza ukuthi kube kusecacule ezikhali zivela amabhoda lapha abantu abavela kwamanye amazwe bose babangayebuya lezikhali la emabhoda baqinisa umthetho wokuthi abantu abasetshe kube le mtina leyani ebambayo ukuthi for sure lo
amapolisa babasibindi ungathi aqhubha umsebenzi ngendlela yini nxa sesikhangela ukuthi ukubamba nje inkunzi sokuyinsakavukela elizweni lonke jikelele.
Esingakutsho ukuthi sihlanze ukuthi amapolisa lawo umsebenzi bawuqhuba kodwa bawuqhubi ngendlela. Kungaba nezizathu eziningi wayo lokhu kungenzakali. Engxenye labo izikhali zabo asila amapolisa athrenwe ngendlela egcweleyo ukubana bahlaselane lezi gebenga lezi ezikhona ngoba lezi zigebenga zezithanga ngombobo zithathela abantu. Asisafuni ama-general police, sesifuna abantu bela abathrenwayo ukuthi balwisane la. Ngibona ungathi khona kubana kuyashota emapoliseni. Njalo kunye amapolisa ethu ngathi balwisana lawo ngoba ehamba eripota abantu berojiswa kuthiwa ha asilazimoto asilana senelisa ukubuya. So ngezinye indlela lama-resources amapolisa abalawo. So uhulumeni ngabe siqinisa ukuthi amapolisa bayathola izikhali ezifaneleyo, bathola ama-resources, bathola imota zokuhamba. Zonke lezi bazokuripotiwe. Basiya bakhidwe bayefika. Ngibona ngathi khona kuyokuhlupha izigebenga sezisazi ukuthi amapolisa avele alaluthi ala imota zokuhambisa. Sebesenzimathani.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadza eMahere, ubizwe emapholiseni eChinoyi ekuseni namhla. UMahere ufake lumbi wenkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter esithi kakwazi ukuthi amapholisa ambizelani, kodwa wathi uselubhekisa khonale ephelekezelwa ngamagqwetha akhe. I-Studio 7 ikhulume lomsekeli kaMahere uMnumzana Gift Ostalo Siziba othe ubese emapholiseni aweChinoyi njalo adinga ukumbuza mayelana lesehlakalo esenzakale emhlanganweni webandla labo eChinoyi kumaviki amabili adlulayo. Lapho okubikwa kwaphoselwa ibhomba emoteni ezazithwele umkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe.
Ngiyabonga kakhulu ye okwamanje advocate Mahere sefikile eChinoyi emapholiseni simelele ukubana sizwe ke kulo in order inkakhulu officer in charge ukubana ke kumenjani lapha kodwa into esiyitholayo ukubana ke bambizele udaba ke lo statement esayiphumisayo ngendaba eChinoyi lapho ke okwayenzakala khona the unfortunate incident ekujikelwa ke kwamapetrol bomb phambili kwemota zethu ke sizwe senze rally lapha eChinoyi so bafuna kuyenza follow-up lokwazi ke mayelana ngalokhu ngiyabonga.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, exoxa ngocingo le-Studio 7 eseChinoyi. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe. Kesukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Emazwini akhe awethule emhlanganweni owe-UNGA namhlanje, uMongameli Biden weMelika usolele Russia ngokwethusela ukuhlasela amazwe azathi angenele empini yalo lele-Ukraine ngezikhali zombhubhiso eze-nuclear. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele ele-International Day of Peace ngenkuthazo yokuchiyana lodlakela lapho kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, CCC, uNkosazana Fadza eMahere ubizwe emapholiseni eChinoyi ekuseni namhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngugeino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voandebele.com. Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama.